endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe labanye bakhe babhalisa kugwalo lokuvota ngaphansi kohlelo lwe-biometric voter registration. Sizelethulela okuningi ngohlelo lokubhalisa kugwalo lokuvota. UMnumzana Morgan Tsvangirai loNkosazana Thokozane Khuphe lokhe bejamele ngokubunjwa kwe-MDC Alliance. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Ngolwesihlanu lingakhohlwa ukuthi lilanga lenu lokukhuluma elikufunayo njalo lokubingelela izihlobo labangani. Sicela inombolo zalabo abafuna ukungena kuhlelo ngo-4 p.m. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sihlolisisa udaba lokudlwengula abantwana njalo labantwana okuthiwa bathengisa imizimba ukwenzela ukuthi badinga imali yokuziphilisa. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.